Lizona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 2 kuNcwabakazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amahlanu amanela nhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha elantathu 63.
Ya, ekuseni siyemsebenzini bekukhawum, everything was okay. But then kathe siyemini kuthiwa sebeqalisile ukuprotesta, then everyone should be home by 2. So sesiyendlini, we are just expecting anything.
Amapolisa athi abantu abafe ngemva kokudutshulwa ngamasotsha eHarare bayisithupha hatshi abathathu kuphela. Izitolo bezivaliwe lamhlanje eHarare, abantu bephindiselwa emakhaya ngamasotsha. Abenhlanganiso ezizebona ukhetho luqhutshwa labalwela amalungelo oluntu basola ukubulawa kwabantu libutho izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amane lanhlanu 145. Kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha lantathu 63. Ibandla le-NPF lithole esisodwa, kwathi esinye saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. IZimbabwe Electoral Commission ithi impumela yokudinga umongameli welizwe iza kwethulwa kuqala ngehola lechumi ntambama 10 o'clock. Abantu abadutshulwe ngamasotsha abafe ekutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo bayisithupha. Amapolisa ebetshele intatheli zindaba izolo ukuthi kufe abantu abathathu kuphela. Kodwa isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bayisithupha abafileyo. Wengeze wathi kulimale abalichumi lane njalo kwabotshwa abasolwa abangamachumi amabili lasithupha abanakanelwa ukuthi baphatheke kudlakela lwayizolo lapho okutshiswe khona izimota ezithile ezigoqela ezebandla leZANU-PF. Unkosikazi Charity Charamba uthe njalo balokhu bedinga umnumzana Tendai Biti owe-MDC Alliance phezu kodlakela lwayizolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye abalimeleyo esibhedlela seParirenyatwa emini namhlanje njalo uhlangane lemuli zabanye abafileyo. Ukubulawa kwabantu mahlayana ngamasotsha lokhu kusolwe kakhulu ngabantu abanengi okugoqela abamazwe atshiyeneyo abalisa elemelika eleBhilitane labomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ukufa komuntu oyedwa vele yifa eningi, akumelanga size sifike enanini lezidumbu ukuthi izidumbu zingaka ukuthi size sisole indaba yokubulawa kwabantu. Sizibuze siziphendule ukuthi baselani bona abantu. Besela nje ukuthi njengamalungelo eZimbabwe bebefuna ukuthi babekwazi imiphumela, njalo imiphumela yokhetho leyo babeyazi ngeqiniso ngendlela eyiyo esemthethweni. Ukuthi ibutho beselingenelani ezitaladeni libulala abantu, nokuthi abantu bebefuqelwani baze bafike ukuthini bangene ezitaladeni ngokhetho lwabo. Sizibuza siziphendule ukuthi nguhulumende onjani njalo ojongeni owenza ukuthi indaba size siphethe sesilapha.
Ngokubona kwakho yikuphela kokuchitheka kwegazi lokho kumbe khona sisazokubona okune?
kumele amaZimbabwe azilungiselele ukuthi kuningi okukhulu kulalokho okuzayo ngoba abantu laba abakwazi ukucabanga, abakwazi ukukhulumisana labanye, bakhula vele bafundiswa ukubulala. Usiko lwabo lwepolitiki, usiko lwabo lombusazwe ngolokubulala, abalampikiswane kusukisele emuva ngesikhathi sempi yenkululeko kubomorogoro labomgagawo laseZambia bebulalana bona bodwa kuze kuze kufotonkogala kuze kuze kufosolomon juru nabanye singeke sibaqambe kathesi. Abazi ukubulala njalo ulimi lwabo lokusebenza lendlela yabo ukusebenza yokubulala bonaba abayibo abaphethe izintambo kathesi, okunjengokuthi nje usapho lwaseZimbabwe kaluzilungiselele ukuthi ngumbuso wokubulalana, ngumbuso wokuhlukumezana, ngumbuso wodlame.
Umongameli Mnangagwa uthi usola umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe ku-MDC Alliance ngodlakela lwayizolo langokufa kwabantu laba. Uthini ngalokho?
Uchamisakala amapholisa, uchamisakala labo abantu abaphethe izikhahla. Njalo kumele qale kutheni usapho lwaseZimbabwe ukuze lungene ezitaladeni lutshengisele izek yehluleke ukuphatha ukhetho ngendlela eku-constitution yaseZimbabwe ekumthetho isisekelo somthetho welizwe. Pho uChamisa ungena kuphi kuzo zonke lezo izilinganiso?
Umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ekwele South Africa. Kunjalo nje bekuthule kuthecwa ka edolobheni leHarare lamhlanje, izitolo zivaliwe njalo amapholisa ephindisela izakhamizi emakhaya. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Bekungasetshenzwa njengensukwini yeHarare namhlanje lapho amalunga ebutho abegcwele ndawana yonke bephendukisa abantu bethi kababuyele emakhaya. Iningi lethuswe ngokuvuka libona ibutho ligcwele ndawana yonke edolobho namhlanje. Omunye wabo bekungosakhulayo uPhanagosi Mthungwe.
Isituation eseHarare lapha mina ngisayizwisisa. Izulu lentembo yobusuku ngagijinisa ngamasotsha ngisagada umtshova. So manje ngisakwazi ukuthi amasosha yena njenomele protected thina sengoyasigijimisayo. Ilizwe yasikwazi ukuthi liyaphetha ngani. Namuhla ngithi ngiyangena etown ngibona kugcwele amatanka amasosha asakwazi sekho safe phela senzeni.
Umnumzana Eric Nkomo ohlala esitunguza uthi ngenelisa ngawuya emsebenzini ngemva kokubuyiselwa ngekhaya ngabebutho.
Akubi nzima ngoba thina abanye besifunkiye emsebenzini kodwa sihlele ukusebenza ngenxa yokuthi amasotsha adingile edolobheni. Kodwa ngisathemba ukuthi kusasa ngcono ngayovuka kungcono senelesi ukuthi siqhubekele phambili ngokusebenza.
Umnumzana Thamsa Nxaluphahla ohlaziya ngenhlalakahle kaZulu uthi udlakela lwayizolo aluvezi kuhle iZimbabwe njengelizwe elilokuthula.
Into eyenziwe yi-government yethu yinto ekade ngekho necessary kakhulu and namhlethi abona abantu bebexotshwa uginyisa abantu izolo sibona abantu bedutyulwa libutho. So vele ubusithi banxawangenwa vele ubona amasosha eseyimayima uhluvele wesabe uhambele katshana ngoba ungakwazi ukuthi khona kungenzakalani. But asinto yade siyikhangelele sikwazi ukuthi iZimbabwe ili lizwe nje lokuthula kodwa lokho sokusenzakala ukusitshayisa ngovalo njalo kusenza singakhululeki kangako.
Unkosazana Chenaye Ncube esakamusi seHarare uthi ungene kuhle edolobheni ekuseni kodwa uzimisele ukuthi loba yini engenzakala abuyele ngekhaya.
Yeah, ekuseni siye emsebenzini bekukalm, everything was okay. But then kathesi emini kuthiwa sebeqalisile ukuprotesta, then everyone should be home by 2. So sesiye endlini, we are just expecting anything.
Abebutho baqale ukungena edolobheni emveni kokutshengisela kwabachazengelwa ukuba ngabalandeli bomanyano webandla ophikisayo owe-MDC Alliance. Abantu abaningi balinde impumela yokhetho lukamongameli ngamehlo abomvu, kodwa iningi lithi ikomishini ebona ngezokhetho ezekhi ingabe isicila ngokuphuza ukwethula limpumela osokusenza ikusasa yelizwe ingaqondakali. Kusenjalo ibandla leZANU-PF yilo eselithole amalunga edayela ephalamende amaningi ukwedlula amanye amabandla. Leli bandla lithole izikhundla ezilikhulu lamashumi amane lane 144, lilandela ngomanyano we-MDC Alliance othole amashumi ayisithupha lane 64, kuthi ele-NPF linqobe eKwekwe Central wasekusithi ilunga elizimele ephalamende uThemba Mliswa wanqoba enothoni. Izekhi zakwazisa impumela yokhetho lokudinga umongameli namhlanje ntambama. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiGibson Bebe.
Kunjalo nje kobulawayo khona amapolisa ebenyakazela ndawana yonke kulandela ukuqhamuka kodlakela izolo emaofisini ebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi amapolisa la abuyela ezinkambeni zawo lanxa nje bekulokhu kulokuvothelana kuleli dolobho. Kubika intatheli zindaba yethu uChris Gande.
Amandla zebandla leMDCT zilandule ukuthi amalunga aleli bandla kobulawayo ayenze ubudlwangudlwangu zathi zona besizijabulela nje kuphela lanxa iStudio 7 ibone amatshe kade esetshenziswa ukuvimba imigwaqo. Lokhu kubangele ukuthi amapolisa axotshanise amalunga la angene emaofisini abo ababhaxabule kabuhlungu abanye bakhona kuthiwa babothiwe. Umsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla unkosazana Helen Mpofu uthi amalunga befuna nje ukujabulela impumela yokhetho etshengise ukubana umanyano MDC Alliance unqobe kuzo zonke izihlalo zikamanisipala wakobulawayo waphinda wanqoba phose zonke ezedale lephalamende ezesigaba sebulawayo.
Amayuthi abuyela befuna ukugidela ukucelebrata ukuthi so bathe becelebrata khonaphana begida bephakathini babone sokubuya i-riot levela e-Fabridge sicalisa ukujumpa amaho siyachaya abantwana babantu phakathi abanye babaleka so bathi akula muntu ocelebratayo abantu abasuke behamba.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza uthi bekungamelanga kube lobudlwangudlwangu obenzakeleyo ngoba ukhetho luqutshwe ngemfanele.
Baphosta kakhulukazi ngoba nxa besimpumelela ayihambanga kahle kathesi amazwi athi silawo ngaba initial assembly aka president asikabi lawo so bona bayasibisole yakhe kodwa singananzela vele inkulumo zikathi Nelson Chamisa umphokheli we-MDC Alliance amagama akhuphayo ukuthi khona umara lakhe awucinga ukuthi khona awasoze bamukele enye impumela yokhetho engabiyi ukuthi wona yibabawinileyo. Kumpana kwamele sikhulanzele ukuthi kuyasolisa ukuthi ngeke nxa usanyundisa uyakwathi ngizadliwa ngizaphumelela.
Omunye oncintise kukhetho kodwa wanqotshwa umnumzana Joshua Mhambi uthi impumela yokhetho itshengisa izifiso zikaZulu.
Ngapha kobulawayo mbona ngani kuqhutshwe kuhle abantu bakhulumile abafuna ukukutsho ngokuvothela i-MDC Alliance okusobana eHarare kulo supho kuyaxatshwana kuyaxokozela madolo nzima ukutsho ukuthi bakhala ngokuyikho yini nje ngokungasikho kodwa engonanzeleleyo ukuthi indlela izano evotelwe ngayo ukhanya abantu bayafuna ukuthi ibabuse okweminyaka engu-5 elandelayo.
Lanxa amapolisa abegcwele indawo yonke abantu bathi abengabahlukuluzi kodwa ezenzela umsebenzi ngokuthula. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguChris Gande.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote lenkono.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabese silethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz, la ku 17820 kHz. Khongozelani ku Studio 7 insuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abinhlanganiso ezizeqapha ukhetho lweZimbabwe kanye labalwela amalungelo oluntu sebesule kakhulu ukubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ekutshengiseleni kwabasekeli beMDC Alliance eHarare izolo besithi iZimbabwe Electoral Commission iqilibezele kukhetho. Kubiga uMavis Gama.
Okhokhela iqula labazoqapha ukhetho phansi kwenhlanganiso yeCommonwealth owake waba ngumongameli wawele Ghana umnumzana John Dramani Mahama uthi okwenzakale eHarare kuyadanisa. Inhlanganiso ezikumanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum labo basole kakhulu ukwenza kwabakubutho. Umgcini sihlalo wamalunga ebhodi yalumanyano engumkhokheli weZimbabwe Peace Project uNkosikazi Justina Mukoko uthi bekungamelanga aphume amasotsha ngoba amapholisa ebesanelisa ukuqhuba umsebenzi.
Lokhu okwenzakale izolo akuhambelani lemthetho yesizwe ngoba abantu bavunyelwa ukuthi batshengisele. Kodwa betshengisela ngokuthula. Bekungafanelanga ukuthi kulethwe amasotsha emgwaqweni. Besibona ngani amapholisa ebesenelisa ukuthi ehlise udlakela obelukhona emgwaqweni kuhambelana lalokhu akade bekhuluma ngakho. Kodwa esikubone kusenziwa ngamasotsha efika emgwaqweni kulusizi kakhulu. Sikhangelela ukuthi abenze lokhu. Kufanele bajeziswe balethwe kuxwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo ukwenzela ukuthi abenze lokhu bajeziswe ngendlela efanele.
Okugcizelelwe ngelinye njalo ilunga leboard le-NGO Forum elisebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela.
Nxa sikhangela indaba yamasotsha siwabona izolo emastradeni eHarare ngilo sizi kakhulu ngoba sabona abantu begijinyiswa, abanye betshaywa, abanye bagcina besifa ezandleni zamasotsha. Singakhangela i-constitution yethu yeZimbabwe ku-section 212 kusobala ukuthi umlando wamasotsha yikulondoloza lokugcina iZimbabwe lokugcina abantu bezimbabwe.
Kusenjalo abasakhulayo bezanu-PF basekela ukulethwa kwabebutho ezitaladeni ukuyabhula umlilo wabakade betshengisela besebenzisa ama-petrol bombs ukutshisa izimota zabantu nokubangela umonakalo emahofisini awezanu-PF. Laloba abasakhulayo laba becala abe-MDC Alliance ngokwenzakaleyo bathi kabayi kuphindisela. Umnumzana Felix Mpofu uqondisa inhlelo zezanu-PF kuhlangothi labasakhulayo. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association labo bacala inkokheli ye-MDC Alliance umlando wokubangela imfa yabalahlekelwe yimiphefumulo kusehlakalo sayizolo. Kodwa umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uyalandula umlando wokutshotshozela lolu dlakela. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesikhathi eyekhalela abalahlekelwe izihlobo zabo kulesi sehlakalo esibhedlela se-Parinyatwa Group of Hospitals kanye lokuyabona abalimeleyo.
You must look at the situation. You have an armed civilian who is attacked by live ammunition. Is that normal? Even in Banana Republic, is that normal?
Kumele kukhangelwe ukuba besinjani. Uthola ongahlomanga ehlaselwa lisotsha elihlomileyo. Kulungile nakho nokho. Abantu bathi uZulu besenza udlakela kodwa iqiniso yikuba lanxa abantu betshisa izakhiwo ngasikho isizathu sokubahlasela ngemibhobho yikuphosisa lokho.
Okugcizelelwe yisikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
abantu bezimbabwe basoziwula bayakwazi ukuthi upresident esijamisa akala masotsha awathumele ebantwini le mbhobho ukuthi bazodubula abantu. Othumele amasotsha ebantwini ngupresident u-Emmerson Mnangagwa nguye lo mlando wokudubula abantu. Kanti wakubona ngabo ukuthi kuyathiwa khona umuntu obuleweyo nguye olecala ngowephansi kwavela ngakhonokho angazi ukuthi yikuhlanya okungakanani kuyethusa lokho. Esesimelele ukuthi balethe ama-results.
UChamisa uthethe leli thuba ukulandula ukuba kule nkulumo azenza lo mongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi kwezombusazwe zesabela ukuthi ukulwisana kwabesabelo sePuntland kwele Somalia labelizwe elahlubuka kulelo eleSomaliland kungahle kunike ithuba amalwecatsha esiMoslem edlulisa amalawulo ukungenela kulingxabano. Izabelo zeMathebeleland zaziwa kakhulu ngokuzonda ibandla leZANU-PF ngemisebenzi yaleli bandla kusukela kumbhuqazwe weGugurawundi kusiya kudaba lokusilela kwentuthuko. Kodwa isimanga ikuthi uZulu weMathebeleland North kanye laseMathebeleland South udlamukele ibandla leMDC kukhetho luka-2013 wavotela ibandla leZANU-PF phose kuzo zonke izigaba. Lokho sokwenzakele njalo kukhetho lwalonyaka. Umbuzo omkhulu ngothi nxa abantu beMathebeleland beyizonda iZANU-PF kungani beyivotela kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo ngqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edalele ePhalamende umnumzana Thande Kuzintimkandla lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga. Umkandla usungula lingxoxo.
Indaba eMandebeleni lomtshado wayo leZANU-PF ingathi iyaxaka. Kodwa nxa ngithi ngiyahlolisisa ngelihlo lami ngibona abantu bakithi ngapha eMandebeleni ubuyanga lokuswela sokwabaphendula izigqili zalo ophethe kuyisikhunyana owunyana. Mbone ngathi abantu sebazitshela ukuthi nxa bengatholanga kuyisikhunyana lokho komumbu bokwani bazakufa ngendlala. Babe sebesithi okungathi kufa kuyini indlala idlisa amanyala. Ngobana bayatshelwa ukuthi nxa bengasivotelanga thina lanxa bengabathanga ngogodo bengabathendisanga bayakhutshwa enhlelweni zamabele lenhlelweni zenhlanyelo khathesi bekuphiwa inkomo. Ngibone ngathi ngenxa yokuthi iZANU-PF iyenelisa ukuthi banike khona okuncane ebapha khona abantu bakithi bacina bezidela bezilahla amathambo lanxa besazi ukuthi iZANU-PF yenza ububi obuningi kakhulu. Kabasakhangeli ngelihlo lesigaba yilowo lalowo muzi usukhangela ukuthi bazaphiwa i-50 kg ingabibuya kanye inyanga ezintathu beziyisithupha. Babe sebesithi hayi kungcono siza kufa sike sancinda ezalwini. Ngitho ngiyo umbono wami engiwubonayo lowo ukuthi lanxa bengayithandi abanye babo kodwa indlala indlisa amanyala.
Dokotela Mhlanga uyakhuluma lapha ubaba uMkandla. Siyakwazi kule ndaba eGugurawundi bayakhala kakhulu abantu beMandebeleni ngaleso sehlakalo. Kodwa kusukela ngomnyaka ka-2013 kuze kube lamhlanje sebephindile njalo abantu beMathebeleland South labeMathebeleland North bayivotele iZANU-PF. Kungani ngokubona kwakho?
Ayisikho ukuthi abantu beMathebeleland iZANU bayayithanda lokuthi bazimisele ukuthatha layo. Kungenxa yezinto eziningi esezenzakele, ngicela ukuthi ngizivalise. Okokuqala, njengoba ubaba uMkandlebi ekubikile nje kwabasobala, into le esingathi phecelezi ngesilungu yi-covert. Ungancindezela abantu isikhathi eside, ngitho bekuphila khona ngokwakho, ubafikise kusibangaesigasesane sekugrawundi ukuthi babonbeze babone ukuthi akula luthaba ngaleza ungekho wena. Bacina sele kusituation esingathi ngesilungu yi-poverty of the mind. Abantu laba sebekusituation ezengaleyo nxa usubalanda ubanikeza ngitho umgani wenhlanyelo ubanikeze lokuzimbuzi okubili okuthathu kumbe inkomo ezimbili ezintathu ukuthi nanzi inkomo zamafiso sengani lilimise abantu labana bathina sele kubona ngazani wena uJesu owesizulu uMesaya yiyo indaba yokuqala iprofethi abantu bakithi bakusimosone esibili iMatebeleland isiafekthwe kakhulu ngamamike esingathi ngesilungu ngamamigratory patterns abantwana bezanu abayibo abantwana bezanu from Mashonaland iningi labo sebengene baze bayafika emsamu eMatebeleland
baba umkandla siqibe ngamafithane ukunqoba kwezanu PF lokhu kutshoni ikukusasa elizwe leZimbabwe
mina ngombono wami ngibona ngathi ingoma iyona leyo eloku iphinda khonapho nje ngoba okamhlanga la ayibeka kahle ukuthi sivele nje abantu bakithi sebavalelwa ekhoneni kuswelakala angazi ukuthi ntukuntubani engaba khona ukuthi baphume kanti izanu emini ebusuku lanini igqiba abantu baye ezabelweni zakithi abantu bakithi babe sebebone ngathi laba bantu babuye ngendlela yokuzoncedisana labo ngoba bona babuya belezinto zabo uyatsho hamba uye eWest Middleton wehle ungaza kuthi ukuthi usegwanda usiyafika kubodwala ungaza kuthi ukuthi igwanda u-28 district kuyafana nje lokuthi ngeyinye engxenye ye-Midlands emashonaland ngakho abantu bakithi sebangena emseleni wona lowo basebenzela laba bantu ngoba labana abantu babuya belezimali zabo babaholise itshintshi ngathi itshintshi ingcono abesesithi futhi xa usafuna umsebenzi votele izanu kuzathola okuyitshintshi lokube ngutilita uthole lokuyimputshana lokhu ngibone ngathi uhlupho luyaqhubeka lusiya phambili angazi ngokuthi kuyaze ukuthi ngesabela ukuthi kwelinye ilanga intanga entsha yiyo mhlawumbe ezakhulula umkhono lo emandebeleni besuka lapho abasuka khona besebesithi kwanele asiza kufuni lokho
akuyiphethe ngamafitshane dokotela Mhlanga
njengoba nesitshi babumkandla imfumba isentanga kule intanga encane ngelinye ilanga kuzovuka khona uthuthuvo oluzathi sokwanele asisekho isikhathi sokuthi sesilokhe singabantu esiselelwa intshintshi yabantu beMashonaland asayifuni liyeza ilanga elinjalo ilanga elinjalo ilanga eliyithutha lizoba khona
udokotela Brilliant Mhlanga incwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla onqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central ePhalamende kulesi zalwane seZimbabwe esidutshulwe safa kwele South Africa lamhlanje kuseni ngesikhathi ikhombi abehamba ngayo isuka eJohannesburg isiya eZimbabwe ibanjwe inkunzi kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokutsho kombiko wethu lesikhulumeli samapholisa eLimpopo uKenel Mwache Ngwape odutshuliweyo ubesekhombini ebithwele abantu abangamathumi amabili lambili ilubhekise eZimbabwe emadabuka kusa bathe befika eKrenskop Toll Plaza kwaba labantu abacela ukuchitha amanzi besenza lokho kuqhamuke izigangi ezine zihlomile zaqala kubathathela omakhalekhukhwini imali lokunye abebekuthwele ngaleso sikhathi kubikwa lo dutshuliweyo ezame ukuthathela isinye isigebenga lesi uvolovolo lwaso watshaywa luhlamvu wahle wafa qede lapho izigebenga lezi zabaleka amapholisa acela lolwazi ngalezi zigebenga ukuthi athintane lo Captain Richard Boshomane ku 079 89 45 501 gumbe bebike enkambeni yamapholisa eseduze lesehlakalo sesengezwe kwesaba kuzalwane zeZimbabwe zona ezithi kukhanya kuyanda ukubanjwa kwenkunzi kwezimota ikakhulu amabhasi athwala abantu phakathi kweJohannesburg leZimbabwe isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thubehle Banda uthi bakhathazeke kakhulu ikakhulu ngoba ziyanda lezehlakalo zokubanjwa inkunzi kwamabhasi lamakhombi athwala abantu
kusobala ukuthi umuntu uma kuyukuthi ufuna imali fast money kumbe ufuna something nje uma engangena emabhasini uyakwazi ukuthi uzayithola imali kumbe uzakuthola ukudla kumbe uzokuthola ini so kumele ukuthi abantu befunde uku-investa in-security njalo bebe-strict endabeni zamaphepha ukuthi ongena ebhasini ngubani
le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe obuya abe ngumculi uPretty Ndlovu
ngibona ngathi ukubanjwa kwamabhasi abantu abasebenza emabhasini vele yibo abalesandla ekubanjeni kwabantu ngoba angeke uthi ibhasi suka lapha ithi siyafika maybe kwenye indawo uzothwa khona abantu abagibela kumele bayehle besiyachitha amanzi kutholakala ukuthi khonapho lapho abachithela khona amanzi sokulezigebengu sokubanjwa abantu
umnumzana Phomis Banda uthi yinye kuphela into engaqeda ubusela obubhahileyo kuzalwane zeZimbabwe
so into okumele iyenzeke yikuthi ekhaya eZimbabwe
akuzanywe by all means ukuthi ilizwe lilungiswe ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi ngoba sesibaningi kakhulu lapha ipopulation esilapha eGoli yikho kwenza ukuthi abantu bebambe inkunzi njalo ngeke bekume ezilonge.
Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.